besothamele isilo umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo lapho akade elenkulumo ebaluleke kakhulu esizweni sakhe sikamthwakazi namhlanje khonapha kobulawayo lapho ahlangane khona lentathelizindaba wahlangana nabantu abashiyeneyo kodwa ehlangana nabo emoyeni.
Sizwile lapha esithi yena ufuna isizwe sikamthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Manje lokhu uzakwenza ngandlela bani?
Impela isilo sibhodlile njalo futhi isilo sikhulume kakhulu nesizwe samaNdebele esingasithi mina iMatabeleland. Ikho ke ukhulume kakhulu futhi la ngendaba emngcwele kakhulukazi kuchata yakhe lapho adefine khona ikakhulukazi isizwe samaNdebele ukuthi isizwe samaNdebele bevele siminjani. Ukhangele kakhulu ngendaba emephu eka 1890 labo abakwazi ukwenza ama research abo banga researcher bathole ukuthi imephu ka 1890 yona ibivele iphetheleli lizwe ngayiphi indlela. Isilo sikhulume kakhulu ngokuthi isizwe lesi sizwe esikhulu kakhulu isizwe njalo sezizwe isizwe njalo esahlukileyo ungakhangela imngcele yaso eminye iphakathi kwamanye amazwe aphilayo kathesi ngezingelo khuzene ngezikhathi zenezi ezika esikuzo. Ukhulume kakhulu futhi ngokuthi isizwe sakhe siyeqa size siyefika kukhabrabhasa khonale wathena abantu bonke abaphakathi lapha bangabantu bakhe ikho-ke njalo futhi akahambi ngendaba yenkethabe chavi ethi yena lesi sizwe seZimbabwe asiyisizwe esenziwe kathesi isizwe esivele kathesi isizwe ekade vele singekho. Ikho-ke lonke leli lizwe lapha phakathi lilizwe lenkosi. Ikho-ke ukhulumile futhi langendlela azaphatha ngayo lolu daba ukuze akwazi ukuvuselela ubukhosi bakhe. Uchile futhi lokuthi usekhulumisane kakhulu uhambisile izincwadi zakhe la kuQueen lapho emtshela ngokonakala okwenzakala lapha njalo futhi emtshela ngokuthi uqhakathekile ukuthi bavuselele ubudlelwane babo beMoffat Treat ngasonke sikwazi. Ngiyazi ukuthi abembali bakwazi ukuthi inkosi umzilikazi wangena kusivumelwane se Moffat Treat esithi i-friendship treat. Ikho-ke inkosi ikhulume kakhulu ukuthi lokhu kuzomele kuvuselelwe ubudlelwane lobu njalo futhi isizwe samaNgisi sibe yiso esiza kuma phambili sikhuluma kakhulu ngempambaniseko eyabakhona phakathi nakwaleneli lizwe.